kudla iqiniso ukuthi abantu balokhe bexoxa ngendaba leyo ukuthi kungaba lula ukukhupha umgabe lezanu kuhulumende nxa kukhetho kungaba le party eyabe inye kumbeni ezihlanganileyo zisilwa zindawo yinye. Kusobala ukuthi lokho kungenza kube lula ukuthi izanu idliwe kukhetho lolu. Kodwa ke iqiniso yikuthi kulezinto eziqakathekileyo ezehlukanisa amabandla amaphathila ezinengi kakhulu okwenza kungathembisi ukuthi ngesikhathi lesi esiseleyo kusukela kathesi kusuye esikhathini sokhetho kungaba le nkulumo ezingaphumelela ukuthi kubunjwe kwakhiwe i-electoral coalition or pact or isivumelwano esingenza ukuthi amaphathila asebenze ndawo yinye njalo abe lamakhandidethi manye. Angikuboni sibili kusenzakala nxa abantu bekhuluma iqiniso ngoba izinto ezisehlukanisayo zinengi kakhulu, izinto esezenzakala phakathi kwethu kusuka la ekuqamukeni kwe-MBC zinengi ezenza sibili ukuthi ha ukuthi kube lesivumelwano esinjalo kunzima kakhulu. Angazi ngemkhuleko yabantu ukuthi engxenye kungenzakalo, kodwa angilathemba lakho lokho.
Kona ngaphambilini kokhetho luka-2008 siyazi ukuthi kwaba le mizamo kodwa kwesuka kwehlula. Kuyini kahle kahle okwehlulayo? Kungaphi lapho elehlule kukuvumelana khona?
Iqiniso baba Nkomo ukuthi savumelana kwaba la mathima evela kumaphadi omabili ahlala phansi izinyanga eziningi becungulula indaba leyo benegotiator. Kwabhalelwana phansi isivunyelwana sasayinwa nguTsvangirai njengomkhokheli we-MDCT, sasayinwa njengomtambara ngaleso sikhathi esengumkhokheli we-MDC yethu. Savumelana nje ukuthi ngemva kokusayina isivumelwana lesi kumele kube lo mhlangano ngelanga linye esikhathi sinye owe-National Council zamaphathi womabili. Kwahlanganwa-ke ngalelo langa. Kwathi emhlanganweni le i-MDC yethu yavuma ukuthi hayi kakusetshenzwe ndawonye yayendosa ya-adopta i-coalition agreement le isivumelana lesi. Kodwa i-National Council ye-MDCT yala yathi yona kayifuni le i-agreement, bafuna ukuthi bayekhetho bebodwa.